Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 29 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change bayabhaxabulwa ngamapholisa ngenxa yokugqoka impahla ezilombala olithanga. Ibandla le MDCT lithi amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change alokhu engamalunga alo nxa ibandla elitsha lingakaqhubi umhlangano weCongress.
Akusonto enhla esibatshela yona ngomthetho ukuhlala ukhuluma ukuthi iZBC kumele ivulelwe wonke umuntu, kungabalulekile ukuthi kuvela kuliphi iqembu, ukhankasa njani.
Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isilobele umholi womsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation icela ukuba amabandla wonke ezombusazwe aphiwe amathuba alingeneyo okuphuma emsakazweni lo ngesikhathi sokhetho. Sizalethulela impumela yomdlalo wenguqu eSouthern Region Division 1 kuviki yesithathu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo likazulu eZimbabwe Human Rights Monitors Platform ithi abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change babhaxabulwe ngamapholisa izolo eHarare ngenxa yokugqoka impahla ezilombala olithanga. Linhlanganiso ithi abasekeli bemandlaleli abayisithupha bebevalelwe enkambeni yeHarare Central lapho abachaywe khona omunye waze wephuka ingalo. Ibandla leCCC lisebenzisa umbala olithanga njengempawu asenelisanga ukukhuluma lamapholisa. Imfanekiso yabantu laba abachayiweyo ikhona kupheji yethu ye-VOA Ndebele/Facebook. Kolunye udaba, ibandla le Citizens Coalition for Change lithi lizalungisisa ingxaki ezabangela ukuthi kube amalunga amabili ancintisa isigaba sinye. Sixoxe lomkhulumeli waleli bandla koBulawayo, umnumzana Swithan Chirowodza.
Hayi, silokujabula ngoba sesilungisile udaba lwempophoma olukade luzaphazamisa abantu abavotayo. Ubabu bekuthemba nyathi usekhiphile amaphepha akhe ezek. Kusitsho ukuthi ukhansela Donaldson Mabutho nguye osezamela ke iCitizens Coalition for Change empophoma empowers. Silokujabula njalo ngoba kutsho ukuthi akusoke kube lokudonselana ebantini abasisekelayo.
Manje lizathatha manyathelo bani ukulungisisa lolu daba ukwenzela ukuthi lungaphindi njalo kukhetho oluzayo?
Iprovinsi yakoBulawayo ayikabi lesinqumo ngodaba lwe-Ward 26. Kanti ukuthi umhlangano oyawuba khona ngesonto yiwo ozacubungula indaba le. Ibe umhlangano lo sikhanyela ukuthi uzawuba lempumela enhle ezasilethela i-candidate eyodwa emganwini. Ithemba lethu ukuthi kuyawuba lento enhle.
Umnumzana Swithan Chirowodza yisikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Ibandla lebandla le MDCT lithi amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change alokhu engamalunga alo nxa ibandla leli lingakaqhubi umhlangano we Congress. Umgcini ingcebo waleli bandla umnumzana Thapiwa Mashakada wethule umbiko othi labo ababhalisa ukuncintisa kukhetho lwama-by elections bengabikanga ukuthi sebexexebuke kubandla labo belokhu bengamalunga ebandla le-MDCT. Ibandla lezaphu lithi alenelisanga ukufaka abantu abeneleyo abazalimela kukhetho lwama-by elections ngoba lisalendingeko eziningi kakhulu ezizakwenza kube nzima ukuthi likhankasele ukhetho ngokugcweleyo. Kodwa umkhokheli waleli bandla umnumzana Sibangilizwe Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi baphakathi kokulungisisa konke okungaba yingxaki phambilini kokhetho lelizwe jikelele ngomnyaka ozayo. Unkomo ubelomhlangano lentatheli izindaba eHarare namuhla ngemva komhlangano waleli bandla owe-National Council owenzelwe khonale eHarare lamhlanje. Ilungelo lentatheli izindaba eMedia Institute of Southern Africa iMisa Zimbabwe isilobele umholi womsakazo weZBC icela ukuba amabandla wonke ezombusazwe aphiwe amathuba alingeneyo okuphuma emsakazweni lo ngesikhathi sokhetho lwama-by elections. Lokhu kwenzakala uhulumende siphawule umsakazo omutsha othiwa Azam TV. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Encwadini elotshelwe umholi weZBC uAdelaide Chikunguru, iMisa Zimbabwe ithi ulandela ukhetho luka-2018 idayele yayikhodi lenhlanganiso ezazikhangele ukhetho lolu, iZBC yakhuthazwa ukuba iphe amabandla ezombusazwe wonke ithuba lokutsho imbiko yawo ebantwini ibuza ukuba kuyini osekwenziwe ukulandela lokhu. Isiphathamandla seMisa Zimbabwe umnumzana Nqaba Machazi utshele iStudio 7 ukuthi balobe incwadi besithi kumele iZBC yenze umsebenzi wayo ingelacelela sekelayo ngesikhathi sokhetho.
iZBC ngesikhathi sokhetho lololu zayo ngo-26 March ikuthi benze okukhulunywa ngomthetho. Umthetho abakutshela wona akusonto entsha esibatshela yona ngoba umthetho uhlala ukhuluma ukuthi iZBC kumele ivulelwe wonke umuntu, kungabalulekile ukuthi kuvela kuliphi iqembu ukhankasa njani. Ngakho-ke siyabona ukuthi esingathi nomination court ebihleli ngolwesithathu kulamabandla kakhulu amathathu, bakhona abanye sibili kodwa abakwanisa abenelise ukuba la candidate indawo yonke ilizwe lonke jikelele ngamabandla amathathu.
Phinde wathi encwadini abayilobele iZBC bayikhumbuze ngesinqumo seyayikhodi esaphiwa ngumahluleli uJoseph Mafurise esekuba iZBC lezimpapers zephula isisekelo sombuso welizwe ngokungaphi uZulu ilungelo lokukhuluma okusenhlizweni zakhe ngesikhathi sokhetho luka-2018.
Njalo siwucelayo ukuthi amabandla onalawo amathathu kumele ephiwe isikhathi esilinganayo kumsakazo weradio lomabonakude iTV. Yasukubona kathezi ukuthi ZBC isebenza ngani, isebenzela izano PF ayikhona ukuthi isebenzela umphakathi weZimbabwe. Singakhangelisisa esade siwucela encwadini esiyilobele iZBC ukuthi sikhangele okwaphuma emthethwandaba ukuthi siyathola ukuthi uJustice Joseph Mafusire wathi iZBC ibingalandeli isisekelo sombuso welizwe ngoba ayizange inike amabandla wonke amathuba alingeneyo ngokhetho luka-2018.
iMisa iphinde yathi iSADC kumazi ayo ngemva kokhetho luka-2018 yaveza sobala ukuba iZBC yasekela ibandla elilodwa iphazamisa umthetho we-Electoral Act lemigoqo yeSADC Principles and Guidelines Governing Democratic Elections. Imizamo yokuthola icele leZBC ngalolu daba yehlule kodwa abeMisa Zimbabwe bathi kayikaphendulwa incwadi yabo. Kunjalo nje umphathintambo wokuthula kwembiko uNkosikazi Monica Mtswangwa izolo uphawule ngokusemthethweni umsakazo omutsha othiwa yi-Azam TV. Lumsakazo uzaba lezitishi kumbe ama-channel aqala kukhulu siyafika kukhulu lamajuma amathathu. Lumsakazo ubikwa uphansi kwenkampani ye-Blue Ribbon. Njalo abafuna ukubukela bazahlawula ama-dollar emelika amahlanu kumbe alithumi lanhlanu kusiya ngokuthi umuntu uyabe ekhethe ziphi inhlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lamlela ndwandwe.
Kuviki edluleyo bahlasele esukwe lapho abantshontshe khona imoda. UAlbert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi esiqoqwe lazo zithi azisabugudi ubuthongo kulezi nsuku ngenxa yezigebengu lezi ezihlasele busuku lapho iningi labantu lilele. Umnumzana Tommy Francis Ncube oyisakhamuzi esuka kuward 18 eGwanda South oleminyaka yokuzalwa efika phosa amajumi ayisishiyagalombili 79 ngomunye walabo abahlaselwe izigebengu uviki edlulileyo. Uncube uthi waphaphama ebusuku esizwe inkomo sezingena ekhaya nangelandisa.
Khonaphana ngangizithinta inkomo lezihana wadle ngathotshwa. Ngemva kwami ngapha amathotshi angisabonanga aba maningi. Khonokho asembizwa kuthiwa buya lapha mdala. Mina ngase ngikhangela ukuthi laphana sekule ngozi. Ngakuhamba ngenyovani ngibuyela emuva bangitshaya ngenye into ngakwela phansi engayikanga ukuthi insimbi inkala kade enganani. Ngahle ngafa. Ekhaya ngayilo mama laye wacasha lo ngawafana kuncinyane. Nya, ngithe ngiphapha mahlaba umkhosi baze bavuka kanti abagijima babiza abantu. Bangithatha ngemota zabo bangisa esibhedlela eGwanda ngafika ngathungwa.
Ngemva kokuhlaselwa lokhu umnumzana Ncube usele selelihle lilodwa ukanti imota yakhe lokhu ngakabonakali.
Khuluma senkobulawayo sebengithungile sebempantshazelilihlo lilodwa lekhanda ngapha sengithungiwe. Angazathi sokungconjana angikwazi ukuthi kumbe ngizasila. Kodwa ngesemphumile esibhedlela ilihlo alisekho lihle laphuma lekhanda lithungiwe. Thwele zime eGwanda ward 18 siyaganyulwa emakhaya. Thathwele bangithathela le moto yami ithethwe so ayikho ithethwe idayina eToyota.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawane uward 18 uthi kuyadingeka ukuthi inkamba zamapholisa zakhelwe bucwadlana lezakhamizi ukuze lapho behlaselwa babikela polisa ngokuphangisa.
Cela ukuthi uhulumende noma inkamba aluyasondela ebantwini bakithi kulezi ndawo ezinjengegaranyemba lapha ngithi egaranyemba kube le khempu egaranyemba. Sasacela sasadini ukhansili wahamba kaninginingi kuyacela. Manje kathe sikugingi sobukhona ngoba anytime ungezwa sikhokhodela usuku noma yisiphi isikhathi uzwa sokuthi esitolo sokurediwe. Kathesi nje ngikhuluma basanda ukurediwa esitolo seswitcha ngale bacha umfana bakithi bamthathela imali bathatha izinto zonke esitolo konke bathatha kodwa kababotshwa bonabo bantu.
Umnumzana Miklas Ndlovu ukhansila kaward 18 eGaranyemba uthotha amabhizimusi kanye lezakhamizi bakhathazekile kakhulu ngalezi zehlakalo zobugebengu.
Hayi isimo kuward 13 mayelana lobugebengu sethu sokumangalisayo. Osomabhizimusi lezakhamizi jikelele zidlela evalwini njalo zididekile zile mibuzo engelalo yedwa ongayiphendula. Mhlazana behlasela eswitsha bebezame eGaranyemba endaweni ezimbili behluleka ngoba bafuqa izivalo. Ontombazana ababephakathi behlaba umkhosi baqhubeka okokuthi ngaye izivalo zazingaqinanga bebezangena.
Kungakho Ndlovu uthi sebenxusa abatsha uthi basebenze njengamapholisi esigaba ukuthi lobo bugebengu bunqotshwe.
Okwethusa kakhulu yikuthi lezi zigilamkhuba kazikabanjwa vele le makhaya kusacheleswanga ikakhulu labalezimota badlele evalwini. Njengewadi besike sacela ukuthi kube le base yeGaranyemba ngoba igui khashana njalo sinxusa abatsha baqoqane esigabeni ukuze bancedisane lamapholisa. Hayi isimo sibi kakhulu bakithi sibo okunye okumangalisayo okokuthi uyadinga uswele ukuthi kathi ngabantu bani abangabanjwayo kuvele ungeboni langalitshona lise ungazange uzwe ewadini akho yaba kuyinhlanhla emangalisayo.
Izigebengu lezi zihlasele njalo ezitolo zeSamlodi yonalinyanga. Isikhulumeli samapholisi ezansi yamaNdebeleni unkosikazi Loveness Mangena kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz shortwave. Okwamanje ngingidedele emuva ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana nami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosikazi Barbara Tanyanyiwa isiphathamandla sogatsha lwabesifazana kubandla leCitizens Coalition for Change iCCC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sicubungula amalungiselelo okhetho lwe-by elections nangendlela abantu abemukele ngayo ibizo elitsha laleli bandla.
Ngiyabonga abantu bayamukele iparty leyi, bayamukele kakhulu kunolobukhulu, abantu bathabile. Lokho ngutsho esandezile ngibona i-response yabantu, abantu bezileta besithi bona bafuna ukuthi iparty le iye phambili, besinika lembono. Abanye ngabathi bazasiprintela ama-t-shirts, abanye bathi bazasiprintela amazambia. Abantu bazibuyela bodwa, akula muntu ofoswayo. Sibona abantu bejika ama-picture abo, ama-selfie. Besithi bona sebengenile ku-yellow. Sibona abantu abathengisa emgwaqweni bethengisa. Bona enye video, abantu benikwa amabhanana mahara, besithi nansi yellow, pinda mu-yellow, pinda mu-yellow. Abantu athatha amabhanana. Ngibona izinto eziningi zithandekile ezitshengisa ukuthi khona abantu bathabile ngali party. Into emangalise kakhulu ukuthi bengikhuluma lomunye umngane wami osemandalweni, yena onjela ukuthi khona yena abantu bayathaba ngephathi le enja. Ngimbuza ukuthi sele kuzwile sokufikile kudala khona ngapha, wathi kudala kufikile abantu bani bari kufara esithi abantu bayathaba kakhulu. So engifuna ukuthi ngikutsho ukuthi Sithandekile thina zange sibe le problem yoku-advertise iphathi le, asikaqalisi thina i-marketing eyephathi asikayiqalisi thina eziphathi. The citizens have marketed, sebe markete ibandla labo bodwa thina singakaqalisi, but ingkhona sibuya sesiza ebantwini kuhle kuhle ukuthi lokhu yikho isimbu yethu. Imi kanje i-t-shirt yethu izabe ikhanyeleka kanje, lokhu siza kwenza so, lokhu siza kwenza so, ingkhona sizabuya njengebandla. But engikujabulelayo ukuthi abantu sebeza advertise iparty yabo, akula muntu ongakwaziyo. For your own information, ku Twitter Sithandekile is yellow, and what's trending ku Twitter, the name Chamisa itself is trending.
Sesikhangela ukhetho lwama-by elections la liqhuba njani imkhankaso yokuthi abantu balivotele, njalo babekwazi lokuthi sokulibandla elitsha.
Zama ngazo zonke indlela ukuthi sibone ukuthi siyenelisa ukuthi sikhankase. Engithanda ukuthi ngikugcizelele futhi ukuthi kwezinye indawo i-MDC Alliance ekaMonzora bayehlulekile ukuthi bafield amanye ama-candidates. So kithi i-walkover, lokho vele i-walkover leyo. Khangelela ukuthi kube lokukhankasa kokulokuthula, sikhangelela ukuthi kube lama-elections alokuthula, sikhangelela ukuthi izeki ibe independent. Thina njengebandla elitsha sikhanyelele ukuthi i-by election lay abantu yibo abazakhuluma. Abantu bazazikhulumela ngenxa yokuthi ukhetho lolu bekungamelanga sibe lwalo. Abantu abarikholwayo ngabantu ababekhethwe ngabantu. So abantu bona bazadecide ukuthi bafuna ukubabisela kumbe abafuni ukubabisela. ama elections ka 2023 yese siwakhanyelele kakhulu. Siwakhanyelele njani? Siyakwazi ukuthi kule blitz le ebuyayo sesibuthanisile izinto, ama flyers sesibuthanisile, ama materials esifuna ukusebenzisa. Kulabantu abaningi asebebuyile abavele endaweni ezijeneyo abafuna ukuncedisa.
Lo nkosikazi Barbara Thanyanyiwa isiphathamandla sogatshalwa besifazana kubandla le Citizens Coalition for Change, iCCC, ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha Washington DC.
Siyabonga Sithandekile. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithonele indaba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyebulawayo Progressive Residents Association. Mnumzana, ungasitshela ukuthi udubo lolo olokudubuka kwamasiwa luhamba njani, indaba lungalungile?
Udubo esihlangana lalo kobulawayo olokudubuka kwempompi ezithwala ingcekeza yezambuzi, udubo solusabalele kakhulu edrobheni lakobulawayo. Amalokithi amaningi ahlangana lalolu dubo, okuyikuthi imbangela zakhona zingaba ziningi. Okwakuqala singakhangela ukuthi i-infrastructure kumbe wona amapipe lawa iwathwala leyo ngcekeza avela semadala, amaningi akhona asele more than 50 years asegugudekile, asegugile. Phinde sikhangele futhi inani labahlali asebekhona kobulawayo, inani labantu asebesuka emaphandleni bazohlala emadolobheni akobulawayo, edolobheni lakobulawayo, labanye asebesuke kwamanye amadolobha bazokuthi cwi kobulawayo, inani lakhona selisesabeni. Khonokuyana kwenza ukuthi ukusebenza kwalezo mpompi zigcine sezithwala nzima ngoba sokungazanthwa sokule overload, kugcine kudubukile ngenxa yokuthi abantu sebeflasha njalo nje, izindlu sezinenga kakhulu njalo abantu abahlala phakathi kwalezo zindlu labo sebebanenga kakhulu, khonokuyana sokuthwalisa nzima esingathi yisystem yamasuwa. Okunye njalo nje sikunanzelelayo ukuthi i-City Council ukulungisa kwayo lezo mpompi kakusenje ngakudala ukuthi kwakusithi kungadubuka ekuseni ngemva kwehola mba amahola amabili sebefikile abantu bazolungisa. Kade sikuyahlala isikhathi eside, gcineke sokumemethe kudubo loliyana, isuwa liyana isigeleza isingena emagumeni abantu isiyaphutsha khonale. Njalo okwenzakalayo ukuthi ngaze ufake isikhalazo report kuyathatha amalanga kumba amaviki bengazange banyikinyeke. So sokuhlangene nokuziphatha kwezisebenzi zecouncil ukuthi nje abaningi bakhona sebengontando kayiphikiswa, abasethuswa yikuthi izakhamizi zakobulawayo eziyizwe ezibaqhatshileyo zithini.
Kungakuyukuthi umunicipal uyehluleka na kumbe imali kayikho yokuthi enelise ukulungisa khona?
Umunicipal wedolobha lakobulawayo ube lenhlanhla ngoba ukuthole ukuncediswa ngezimali libhanga le-African Development Bank ngaphansi kohlelo akade belubiza ngokuthi i-B-Suite, Bulawayo Water Sewer Service Improvement Program. Ubele ule mali eningi kakhulu, imali yemelika esikade sikhangelele ukuthi udubo lwamasuwa alusoze luphinde lube khona. Program leyi ibikhangele kakhulu ngumuyi osanda ukusichiya umanjinela uSimela Dube. Bekuyiprogram kade sikhangelele ukuthi udubo lwamanzi, udubo lwamasuwa in terms of piping luzachiya luyiqedile. Ngakwaziyo-ke njengabahlali bakobulawayo ukuthi imali yonke leyana iyehlulekile ukuthi chilungisile. Idolobho lakobulawayo lasala lihlanzekile singasaphi kinde kubona amasuwa. Esuka sikunanzeleleke singabahlali ukuthi kutsho ukuthi i-priority ye-BCC ayisuke inanzelele ukuthi amasuwa azagcina letha umkhuhlane ngendlela adabuka ngayo ngoba siyodubo oluqalisayo kathesi. Abantu bagcineke besiba lomnakano wokuthi mhlawumbe imali uyabe kumele iyelungisa lawo maphayipha amasuwa igcina mhlawumbe qanjulu yakhangela okunye okungamelanga kukhangele, okugcina kusenza ukuthi udubo lwamasuwa uqhubekele phambili sike sabona nje kuhlokohlokozwa kebompophoma ngale kulesuwe kadingantu yahlupa kwangantu akuyalungisiswa sahamba konke kibo sasidingale kwakhanya nje ukuthi hayi kuloku khona ongantu akuyenzakala kodwa udubo lwamasuwe emawadini amaningi lulokhu lumemetheka osokufuneka kathesi ke ukuthi amasuwa abe yi-priority kukhansili yakobulawayo ngoba nyaka yonke abantu bakhala ngamasuwa amasuwa angena ezindlini amasuwa abantu bahamba bebanyathela geleza emgwaqweni okungakho ke kutshengisela ukuthi i-department ye-engineering yona leyana yiyo sokumele ke iqaphe eqolo njengonwabo njalo labakhangele ngezimali ekhansini babona ukuthi imali bayayirelease yona le ebhadalwa izakhamizi ukuthi kuyelungisiswa udubo lokulungisisa impompi zamasuwa lezi lanxa sokuthe kwaba le mali evele kwezinye indawo izophathisa ubulawayo yona le imali okuyabe kumele ikhangele ngezamasuwa kube yimali eqondana lezinto zamasuwa ingaze yaqanjulwa sicine sokubona sesibona sokuthengwa-thengwa izimoto eziningi-ningi ekukanti amasuwa kalungiswa
lo ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Kwezemidlalo lewange lilahlekelwe imiklomelo okwakuqala selokhu kuqale imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Okuningi asikuzweni kuntathele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji elandisa ekobulawayo.
Iqembu lewange libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele Ajax Hotspur emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-White City namhla emini. Iqembu letshipangano belinqobe kuyo yonke imidlalo ebeliyidlale phambilini kwalo wanamhla njalo umqeqeshi weqembu leli uBongani Mafu ukhale ngamathuba abafana bakhe abehluleke ukuwasebenzisa.
Ngibona ngathi namhla sikhuthe amathuba amaningi kakhulu. Nxa ukhuthile amathuba awutholi i-result. So kumele sisebenza ekuqediseni ama-chances esiwenza.
Impumelelo yanamhlanje itshe iqembu lewange lile miklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu. Umqeqeshi weqembu le-Ajax Hotspur uBoka Ndebele yena uthe ujabulele ukuba bayenelise ukuvikela isango labo namhla.
Thina sithabile ngoba emagemini onkade sesiwadlalile besihlohlwa namhla sizamile ukuthi singahlohlwa. It's an achievement yokusona ukuphumelela kwe-team.
Elinye njalo iqembu eliphunyukwe imiklomelo okwakuqala kumidlalo yalonyaka ngeleRatanang lona elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Quality Foods enkundleni yeLuveve. Limpumela ichiye lalo iqembu leRatanang lile miklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leMountain Climbers libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Mosi Rovers. Kwaba lempumelo efanayo phakathi kweCars Mine leSiu lazo izigqede kuyi 1-1 kwathi lo mdlalo obuphakathi kweBoson 90 leMainline lawo uphele kuyi 1-1 kuthi ngaseBinga iqembu leBinga lidliwe nge 1-0 ngele Arinel. Kusasa ngesonto iqembu leIndosawusa lizadlala lele eMakhandeni ngaseLuveve ngehola lethumi lambili kuthi iqembu leZimbabwe seyimfuna lizadibana lele Talent Vision ngehola lesithathu emini enkundleni yeWhite City. Imeli Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Akagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change bayabhaxabulwa ngamapholisa ngenxa yokugqoka impahla ezilombala olithanga. Ibandla le-MTCT lithi amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change alokhu engamalunga alo nxa ibandla elitsha lingakaqhubi umhlangano we-Congress. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Anje olivalelisayo uChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.